Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 21 kumbimbitho 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
angiboni ukuthi wakhathesi ngiwasinceda ngoba asikakwanisi ukulungisa impahla ezingathengiselwa amanye amazwe e-Afrika. Angikholi ukuthi izivumelwano sakhona siqondane ngamatye emgodi ogolide labonda emani. Wakhathesi ngibona nje ukubhala nje kodwa angikholi ukuthi ngiwasinceda ngalokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambane labakhokheli bamanye amazwe ase-Afrika namuhla ekusayineni isivumelwano esesula imigoqo yokuthengiselana phakathi kwamazwe abo.
Siyakuthakazelela lokhu njengabalimi. Isikhathi bese side sidubeka engxenye lokhu kuzenze impilo yethu ibe ngcono.
Umkambo wokuthenga lokuthengisa isilimo salonyaka segwayi uvuliwe okusemthethweni lamhlanje. Uhulumende ethembisa ukuthi uzancedisa abalima lesi silimo phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Uzulu uthi lanxa elithemba ibutho leZimbabwe akafuni ukuthi lingenele kwezombusazwe kumbe libe yilo elibusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambane labakhokheli bamanye amazwe e-Afrika namuhla ekusayineni isivumelwano esesula imigoqo yokuthengiselana phakathi kwamazwe abo ese-African Continental Free Trade Area eKigali kwele Rwanda. Loba enkundleni ye-Twitter, uMnangagwa uthe isivumelwano lesi siza kwenza osomabhizimusi baseZimbabwe kanye labasakhulayo babe lamathuba amahle okuthengisa impahla zabo kwamanye amazwe ase-Afrika. Kodwa incwethi zithini zivumelana laye na? Sixoxe le ncwethi ecubungula izenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Na umnotho wethu welizwe usabanjwe izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe, angiboni ukuthi okwakhathesi ngiwasinceda ngoba asikakwanisi ukulungisa impahla ezingathengiselwa amanye amazwe e-Afrika. Angikholi ukuthi izivumelwano sakhona siqondane ngamatye emgodi ogolide labonda emani. Okwakhathesi ngibona nje ukubhala nje kodwa angikholi ukuthi ngiwasinceda ngalutho.
Amanye amazwe wona afana labo South Africa, amazwe amakhulu ale industry ephilayo angaphathise kanjani wona?
Yena iqiniso ngoba ngazi nanzelisisa ukuthi ngasikhangelane le-commerce eyona vele eqondane le-free trade engapha kwe-Southern Africa. I-South Africa ibambile singathi vele sithi ngesikhiwa i-economic imperialism. Ibona bodwa lezi mota still bayazilungisa bezithengisela kwamanye amazwe e-Africa. Labo vele bahlezi kuhle linala kibo ngoba vele kuqondane ngomnotho wabo uza vele uqonge.
Abakhokheli be-Afrika laba bathi phansi kwesivumelwano lesi ngokuya kwesikhathi bazazama ukuthi amazwe wonke ase-Afrika esebenzise imali efanayo, kanti njalo uZulu wonke we-Afrika abe le-passport efanayo. Ungathini ngalokho?
Lokho kuliduko ngoba i-monetary union bathi ngesikhiwa i-monetary union iyahlupha ngoba singathi sikhangele esingathi intengo yemali inflation iyenziwa izinto eziningi-ningi. Kunjalo nje kutsho ukuthi i-inflation yamazwe ayachiyana e-Afrika. Kuzahlupha ukuthi imali yakhona ibe le ntengo ifane singathi purchasing power parity, intengo efananayo. Okwakhathesi ngibona ngathi kabaqondane le passport. Uma kubehlula i-passport yona ngokwayo imithetho yakhona amavisa kubehlula imali izakwaniseka yini. Engingenzi kungaba ngcono baqale ngama-economic regions njengabo ECOWAS, i-IGAD, i-East Africa, le-South started sibonke kuyasebenza nqa kusebenza humanitarian union isebenza ku trade area enjenge started sesangena ke ku African humanitarian union
umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho sixoxela eSeharare Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi unkosikazi Grace Mgabe lendodana yakhe uRussell Gorira Zara kumele baphume baphele ezindlini ezintathu abazihluthunele omunye usomabhizimusi ngo-2016 ngemva kokuba eyale ukubabuyisela imali uGrace ayethenge ngayo indandatho kuye eyayibiza isigidi esisodwa lengxenye i-1.4 million. Usomabhizimusi lo ngumnumzana Jamal Hamed owakwele Belgium. I-High Court yethule isinqumo lesi mhlaka 16 walaya njalo unkosikazi Mgabe ukuthi abe esephume namuhla endlini zika Hamed. Umkambo wokuthenga lokuthengisa isilimo salonyaka segwayi uvuliwe okusemthethweni lamhlanje ngomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena oveze ukuthi uhulumende usezancedisa abalima lesi silimo phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture kubika uGibson Bebe.
Uchiwenga ukhulume lokhu ekuvulweni komkambo wokuthengwa lokuthengiswa kwegwayi osungile umsebenzi walonyaka namhlanje eHarare. Uqhubeke ethi uhulumende uzinikele ukunakekela abalimi kanye lozulu yikho esebone kubalulekile ukuthi umsebenzi wokulinywa kwegwayi oletha imali eningi elizweni ube phansi kwenhlelo ze-Command Agriculture.
I am elated to report that government has extended the tobacco.
Kuyangithabisa kakhulu ukuthi nditshele ukuthi i-tobacco leyo sesiyifake phansi kohlelo lwe-Command Agriculture. Sonke siyazi ukuthi i-Command Agriculture isithuthukise abalimi bethu njalo sikhangelele ukuthi yenelise ukuthi abalimi bethu belungise ilizwe belethe imali le eyaphandle esifuna kanje.
Uhlelo lwe-Command Agriculture luhlelo oluphathisa abalimi ngezokulima ezifana lemfundiso zama-fertilizer inhlanyelo lokunye okudingakalayo bese bebhadala sebevunile. Olima esigabeni seMashonaland Central umnumzana Pensivau sithole uthe njengabalimi baya kwamukela lokhu ngenjabulo.
Siyakuthakazelela lokhu njengabalimi. Isikhathi bese side sidubeka engxenye lokhu kuzenze impilo yethu ibe ngcono.
Umgcinisalo we-Tobacco Industries Marketing Board TIMB unkosikazi Monica Sithole uthe abalimi kumele bekhulumisane labemkambo abathengisela kiyo kulokutshengisela nxa bengaxabana nabo.
Kusela sikhathi sokutshengisela nxa uhulumende sesincedisa ngendlela enje nxa ndingaxabana lilapha khulumelanani.
Izakhamuzi zeHarare unkosi yabo Mununuri uthi okwenziwa nguhulumende kuhle kakhulu njalo kuzenzelela imali ezangena esikhwameni sakhe ngakho-ke enelise ukunakekela uzulu ekfo Mununuri. Lonyaka kule mikhambo emithathu esebenzayo ukuthenga lokuthengisa igwayi ebalisela oye-TSF Boka ne-Premium. Abathenga bezimele ababizwa ngokuthi ngama-contract buyers bona bazaqala ukuthenga igwayi kusasa. Lonyaka imikambo yonke yomithathu ikhangelwe ukuthengwa lokuthengiswa kwegwayi elingaba yisisindo samakilogram izigidi ezingedlula amakhulu amabili. Mele isithu 7 seHarare ngiGibson Bebe.
Usomabhizimusi omkhulu umnumzana James Rose Goddard uthi eleZimbabwe kumele lilandele imithetho yalo njalo lihloniphe amalungelo oluntu ukuze lenelise ukuhuga labo abafuna ukuzevula amabhizimusi kuleli lizwe. Kubika uAlbert Ncube.
Kuluma emhlanganweni wobuqoqo eChartered Institute of Project Managers Zimbabwe okhuthele ekolitini ledotshwa ngoma Polytechnic ngenjongo yokuhugo somabhizimusi ukuthi bazevula amankampani abo ezansi emandebeleni. UGoddard uthi uhulumende wakuleli kumele ahloniphe umthetho lamalungelo oluntu nxa efuna ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Ukhona okumele sikwenze ukuze ilizwe leli lithuthuke kwezolimo. Okokuqala, akulandele umthetho ukuze sikhuphe abamabhizinisi abasuka kwamanye amazwe. UZulu akhulume ekhululekile njalo sizizwe sivikelekile. Ngilobu ukuthaba kakhulu ngoba amapholisa abehlupha emgwaqweni nawasizwe.
Umphathintambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Bedinko Ncube uthe uhulumente uzimisele ukwamukela abafuna ukuvula amabhizimusi emathebeleni south njalo uthe isigaba lesi silamathuba amaningi awamabhizimusi. Ukhalaze ukuthi kuvulwe inkampani yenyama elibig yona eseneminyaka yavalwa. Inkampani le yayiqhatha abantu abedlula enkulungwane ngesikhathi ivuliwe.
That we used to export beef outside the country. That was
produced in the
West.
It is calling on us to revive it,
retain our status as the best beef.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisihlalo we-ADA umnumzana Bezi Nyabaza uveze ukuthi kule mthina yokuvuba isithelo eyadingwa ngumoya odotshwa kabukonkomo elokhu ihlezi loba nje sekusele izinto ezimbalwa ukuthi qale ukusebenza.
He went to Italy and he said and persuaded, there was not even a budget then, but his vision to see that
ukomo ngumuntu owayenombono wahamba wayedinga imisina yokuvula izithelo kwemisikhaya ukuze uzulu owayemaphandleni asizakale. Kwakungumbono omuhle lo njalo sikhanyelele ukuthi umnyaka lo
ungazaphinge
ezinye iinkumbi ezikhulayo ukuze lesina asizakale.
Omunye wabosomabhizimusi obekula umhlangano umnumzana Lindani Moyo osebenzela kwele South Africa kodwa ezalwa eSt Mawu eGwanda uthe ngombono wakhe ilizwe leZimbabwe lilungele amabhizimusi ngoba lilokuthula.
Kubonakala ngakhona ikusasa elihle likhona. Isimo sisineme oro senamile, akukho mhlawumbe umuntu angakhala ngokuthi i-security kayikho. The country is quiet, is peaceful, and njengoba sibona ngomhlangano esuka kuwo, the place is open for business, secure. I think it is actually appealing for every investor because what one potential investor would want to have is security, peace and security.
Osibalukhulu bezipinto ezijeneyo ezansi emandebeleni baveze ukuthi amathuba ebhizimusi maningi kwezokwakha izindlu, imigwaqo kanye lamadamu ekwembeni igolide kanye lokufuya inyamazana zasekhaya lezendle. Umqondisi we-Chartered Institute of Project Managers Zimbabwe umnumzana Justin Mahlahla yena uthe inhlanganiso yakhe incedisana lohulumende wakuleli ukuze kube le ntuthuko kwezomnotho. Lo mbuthano oqhutshwe phansi kwendikimba ethi Mouth South is open for business okutho ukuthi avulekile amathuba ezamabhizimusi ezansi emandebeleni. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 emadawundeni eGwanda.
Uzulu uthi lanxa elithemba ibutho leZimbabwe akafuni ukuthi lingenele kwezombusazwe kumbe libe yilo elibusayo. Le yimpumela yokudingisisa okwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer yona ethi abantu abaningi bathi bayesaba njalo ukulixhothoza ibutho. Inhlanganiso le ithi abantu abangamashumi ayisithupha lane ekhulwini i-64% bathi bayalithemba kakhulu ibutho. Lanxa kunjalo abangamashumi phose ayisikhombisa i-69% bathi kabafuni ukuthi leZimbabwe likhokhelwe ngombuso wamabutho. Abayisilinganiso samashumi ayisikhombisa lantathu ekhulwini i-73% bathi ngeke belichotoze ibutho ngoba belesaba. inengi likholelwa ukuthi leZimbabwe likhokhelwa ngamabutho kulandela ukugenqula kwawo umbuso kamnumzana Robert Mugabe nyakenye. Ukuhlaziya ucwaningo lwe-Afrobarometer lolo sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ibutho lona lingacabanga ukuthi ukujabula kwabantu ukuthi ibutho likhupha umgabe kusho ukuthi bajabulele ukuthi ibutho libuse. Akunjalo. Ungabona abebutho sebephethe intambo zombuso, umbusa kahle idemokhrasi ezweni isifile. Ngobana ngokuningi-ningi abebutho nxa sokuthiwa kulokhetho, kungathiwa badliwe ekhetheni isikhathi esiningi baphakamisa izibhamu, baphakamisa imibhobho. Ngakho umbusa kahle lebutho akuhambelani. Ibutho ngelomvikela welizwe. Njalo abantu beZimbabwe njengama-Afrika sebewazi umbuso wamabutho ukuthi unjani. Yiwo wanikeza i-Afrika osani Abacha, eNigeria wanikeza ibutho oBabangida, wanikeza i-Afrika i-Uganda abantu abanjengabo Idi Amin abachiya emhlabeni benza uchuku, bebulele, benza ulunya. Baphambanisa igama lesithunzi sezwekazi lase-Afrika. Ngakho kuyingozi khonokho okwenzakala eZimbabwe ukuthi ubone abantu abafundiswa ukuthi babe ngamasosha, batrainwa ukuthi babe ngamagerilla, besithi bazophatha iy'dambo zombuso. Ipolitiki le-administration, that is ubukhokheli lokuphatha amandla, akuhambelani le military ngamanga lokho abazama ukukwenza oChiwenga labomnangagwa labanye.
Ucwaningo lolu luthi abantu abafika i-73% bathi bayesaba ukucothoza ibutho. Ungathi kuvezani lokhu ngenkululeko yabantu beZimbabwe?
Kanti uzamchothoza umthini umuntu ophethe inkafu lakufa? Yikho kungamelanga abuse ngobana umbusa kahle lokuthi abantu bekhulume bekhululekile kakwenzakali ebantwini abahlomileyo. Ngokunjalo akungeke kube lo mbuso owabantu usapho lwesizwe abesaba ukuthi bakhulume imizwa yabo le mibono yabo ngoba besazi ukuthi ugeneral bani bani, lo lieutenant bani bani, lo corporal bani bani, yiba baphethe intambo zombuso. Kungeke kwenzeke lokho. Yikho nje usapho lweZimbabwe lusesaba, luphatheke kabuhlungu.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sihlolisisa ubudlelwano bamazwe aseAfrika ikakhulu kwezokuthengiselana. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano okusebenzelana kwebutho lase-America lawezwekazi le-Afrika owe-US Africa Command i-AFRICOM. AFRICOM uthi ubulele amalunga amabili eqembu labalwabecatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab ekulwisaneni elikwenze ngezansi yeSomalia lamhlanje. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe lamhlanje silonkosazana Yoliswa Nungu osehlala eBilitane owabumba inhlanganiso ye-Emelda Foundation ngenhloso yokuncedisa intandane ngokuzibhatalela ama-school fees lokuzithengela ama-uniform. Asizweni exoxalo Ezra Chisospanda.
Unkosazana Nungu uthi ukufa kukanina wamdabula kakhulu okwamenza ukuthi adinge izindlela zokumkhumbuza imisebenzi yakhe emihle eyayenza esaphila.
Imelda Foundation is named after umama uImelda Nungu. Abantu abaningi ababemazi bamazi njengomuntu ayelothando oyalesikhathi for everyone. So we wanted a way to honor in memory yakhe, in memory of a dynamic woman oyalesikhathi for everyone. So we decided to name it Imelda Foundation to continue that legacy yokugcina abantu yokuba lothando lozwelo.
Njengoba lifuna ukwenza isikhumbuzo sika mama uImelda, selenze njani okwamanje uqala umsebenzi lo?
What we are trying to do khathesi ukuthi sigcine intandane esesikolo ekuthiwa yiQueen Elizabeth enkulumani kobulawayo. Sifuna ukuthi sibabhadalele school fees, sibathengele izicathulo zesikolo, sibathengele ama sports uniforms, sibadingele lokudla. Njalo sponthi njoba umqando subuya, bale mpahla ezikhudumalayo, bale ngubo njalo.
Ziningi intandane kweZimbabwe eziswelayo. Paul ngakhona kusiza bonke kumbe zikhona izikolo elisebenza lazo.
Ama orphans that we have identified at Queen Elizabeth abalalutho abaningi bangkhona. Sicela ama donations please of money, school shoes, school uniforms, stationery, PE kits and food. These are the things that some of us we take for granted esihlala silakho. But ngicela ukuthi please sicabange abantwana labo abangelalutho who need our help.
I-Imelda Foundation ikumkhankaso wokubuthanisa imali yokuncedisa lezi ntandane. Unkosazana Yoliswa Nungu uthi inhlanganiso le ilo msebenzi omkhulu ebhekane lawo kwele Zimbabwe okusiza intandane. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Sikhathi izizalwane zakwele South Africa zithe kwaqa endaweni zonke zelizwe zinanza ilanga lamalungelo oluntu ele Human Rights Day lamhlanje. Inhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Forum, ibicela uhulumende ukuthi axolele bonke abakwamanye amazwe abaselizweni ngaphandle komthetho, abaphe njalo incwadi ezifaneleyo. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum elwela amalungelo abakwamanye amazwe kwele South Africa ibhalele ubungameli Cyril Ramaphosa incwadi icela ukuthi bonke abaselizweni ngokungekho emthethweni benzele uxolo baphiwe imvumo yokuhlala ngokusemthethweni. Noma nje uhulumende wakwele South Africa waphuxolo olufanayo kuzalwane zeZimbabwe kwabhalisa kuphela abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili abeZimbabwe abakwele South Africa ngokungekho emthethweni, lokho kuyibo abaningi okwedlula abavela kwamanye amazwe. Ngokutsho kwamgcinisihlalo walinhlanganiso umnumzana Mark Bafu, amalungelo laba abaselizweni ngokungekho emthethweni ephulwa nsuku zonke ngoba kuthiwa abalasabelo kuleli. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabhena uthi njengezalwane zeZimbabwe babona leli kulicebo elihle, njalo ilanga lokunanza amalungelo lithuba elihle lokwethula isicelo esinjengalesi.
Isisekelo seSouth Africa kanti ke le Freedom Charter ithi yona kwiSouth Africa ngabantu bonke abahlala khona, lokho okutsho ukuthi lezalwane ezivela kwamanye amazwe. Yikho ke sisebenzisa lolu suku lwanamhlanje ukuthi sikhulume ngalezi zinto kuhulumende weSouth Africa ukwenzela ukuthi amalungelo abantu abeZimbabwe abalapha eSouth Africa ahlonitshwe njengoba sihlonipha amalungelo ezalwane zaseSouth Africa.
Encwadini yayo inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi sekuleziphephelo eziningi ezigcine seselizweni ngokungekho emthethweni ngenxa yokuthi bezihamba isiphindephinde zisiya kwengezelela amalanga encwadini zazo kodwa zaphendulwa emuva zaze zadela. Ithi njalo izehlakalo zonke zezenophobia esezike zenzakala elizweni ziqalwa yilabo abathi abakwamanye amazwe baselizweni ngokungekho emthethweni. Phezu kwalokho ithi uhulumende uchitha imali eningi ebopha ukugcina lokuphindisela emuva abakwamanye amazwe laba okuyimali ebingasiza abampofu kwela South Africa. Ithi labo abalenhlanhla yokuthola imisebenzi bazithola sebesetshenziswa njengezichaka bephiholo elingatsho lutho. Inkuthazo ye-African Diaspora Forum le isiyemukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe ezithi malanga onke zibhekana lalezi nhlupho ezibaliswa yilinhlanganiso. Kodwa esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwemo uthi akabona ukuthi ukuthola amaphepha kuza kuba lusizo olukhulu kuzalwane zeZimbabwe.
Le nto yamalungelo njoba namhlanje kwi-Human Rights Day mina ngiyibona isiza kakhulu, ikakhulu thina abantu baseZimbabwe. Sometimes noma ulawo la maphepha vele bakutshela ukuthi kushuthi lisuka leZimbabwe lizosiqedela thina izinto la, ubonakala sengathi ngumuntu ozomotha lapha elizweni othathela abantu ozophuca abantu amalungelo abo. Sometimes kuyantshontshwa lapho uma kutshontshwe kuthiwa ngabantu baseZimbabwe.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Mesi Mvundla uthi ukuthola amaphepha kungalamulela abaningi.
Lokuhlukumezeka okuthile esihlangabezana lakho emakliniki ezibhedlela, bayahlukumezeka kakhulu abantwana bezinye izikolo abavunyelwa kuzona. Lokuthola ukuhlonitshwa nje njengomuntu ikakhulukazi uthole ukuthi ngabantu bomthetho or ngithi amaphoyisa, sithole sihlukumezeka kakhulu nxa bengasikhangelelela kulokho sithole lathi ukucatshangelwa.
Ngesikhathi uhulumeni weSouth Africa ememezela ngo-2010 ukuthi abeZimbabwe abaselizweni ngokungekho emthethweni abeze bezothola imvumo, iningi lesaba licabanga ukuthi leli liqhinga lokubabopha. Abanye behlulwa ukuswela incwadi zokuzalwa lamapasipoti, kanti kukhona ababesithi abazidingi lezi ncwadi. Iningi-ke lithi leli nyathelo lokuxolo nxa lingaphumelela lizasiza kakhulu abeZimbabwe laba, ikakhulu abantu ababo abadinga incwadi zokufunda kwele South Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lenkokheli yamabandla akumanyano weMDC Alliance namhla bahlanganele iqula leEuropean Union elizehlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle na. UChamisa labanye bakhe bakhonone kakhulu ngezehlakalo abathi zilakho ukwenqabela ukuqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Isikhulumeli seMDC uNkosazana Tabita Kumalo uchazise okunengi.
Indaba ekade zixhuphusana ngazo izindaba eziningi kakhulu, kodwa ezinye zezindaba zakhona ludaba lokuthi sonke sikhuluma kunjenje upresident Mnangagwa usefaka amasotsha ayi-5,000 kuma-rural areas ukwenzela ukwethusela abantu ukuthi besabe ukuthi bayevota ngendlela abafuna ukuvota ngayo. Njalo siyazi ukuthi izanu sikhuluma kunjenje ibhizi ilokhu ingena kwezulu ibathathele izithupha namaphepha ukutshengisela ukuthi sebebhalisile ukuthi bayevota. Njalo wabhalela ubaba uMnangagwa upresident ugwali wayemtshengisela nemigoqo esifuna ukuthi ayifeze ukwenzela ukuthi siye kukhetho. Njalo baxoxa ngodaba lokuthi kuveki sonke siyazi ukuthi izanu yafaka amasotsha ukuthi abe yiyo azakhangela ukhetho, lanxa lawo masotsha kuthiwa achiya umsebenzi wesisotsha ngelanga bephiwa leyo msebenzi. Kakusebenzi kithi ngoba isotsha nxa livele ilisebenza kungatsha zikahulumente kumele lenziwe okufunwa yizanu. Nxa kuwukuthi amasotsha yasebambe iveki okusitsho ukuthi akulanto ngibona isizwa ngoba izanu izazama ukuthi iqile futhi yokukhethelelo lokuya.
Bazamukele njani abe-European Union izikhalazo zenu lezi?
Bazamukele ngethemba ukuthi bazahlangana, bahlanganisa amakhanda bayezixhukaxhuka ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bafake imigoqo ukuthi ibandla lezanu ilandele imigoqo yesadaki lo mhlaba wonke jikelele uma sisiya kukhetha.
UNkosazana Tabita Kumalo isikhulumeli sebandla leMDCT. Iqalile imincintiswano yokugijima kwabafundi eWhite City koBulawayo lamhlanje, kubika uJoseph Njanji.
Amafundi abaphuma kuzigaba ezilithumi zakweleZimbabwe bathe gwaqa enkundleni eWhite City esedolobheni lakoBulawayo lapho kunomncintiswano wokugijima. Lo mncintiswano uhlanganisela abafundi bezikolo zeprimary kanye labezikolo zesecondary school. Lokhu ngokuqala uba umncintiswano lo uhlanganisele izikolo zemfundo yeprimary leyesecondary, njalo uphethe isikhundla sikamqondisi wezemfundo edolobheni lakoBulawayo uNkosikazi Olika Fikele Pikaira. Ukhuthaze abadlali ukuba bencintise beqinile ukuze bethole ithuba lokumela ilizwe kumncintiswano etshiyeneyo.
Ngithanda ukukhuthaza abadlali ukuba basebenzise amandla abo wonke ukuze baphume benqobile bese bebalelwa kulabo abadlali abazamela ilizwe emidlalweni efana neyeCOSASA.
Imidlalo ye-Confederation of School Sports Association in Southern Africa iCOSASA ngamafitshane lonyaka izaqhutshelwa elizweni laseBotswana, njalo abadlali abazaqhuba kuhle kwimidlalo le yequtshelwa edolobheni lakoBulawayo yibo abaza kuyamela ilizwe leZimbabwe kuleyo midlalo. Le midlalo eqale ngolwesibili njalo izafika emaphethelweni ngolwesihlanu izasetshenziswa njalo ukukhetha abadlali abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili abaza kuyamela ilizwe emidlalweni ye-Under 20 World Championships ezaqhutshelwa elizweni laseFinland. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha elidala, kwaneleke mthwakazi wami omuhle olivalelisayo ngomfo kankomo untungameli Nkomo. Salani ku Live Talk, libe lobusuku obuhle.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.